Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani solukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 13 Ndlolanja 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. EZimbabwe lamuhla limanyane lamanye amazwe ukunanza usuku lwemisakazo olwe World Radio Day kulabanye abakhonona ukuba uhulumende akanikeze amankampani azimeleyo amalayisensi okusakaza.
Umongameli uyabe ekhuluma ephethe ama-report lama-statistics abe ewaphiwe yilabo abengatsha ezikhangela ngokudla ugatsha lwezokulima.
Amapolisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezine 3775 abetheswa icala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Kulemibiko ethi abatsha abaningi eZimbabwe abalabazali abasebenza phandle kwelizwe sebengamahlonga endlebe ngenxa yemali abayithunyezelwa ngabazali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usenelise ukuthuthukisa umnotho welizwe selukhe wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2018 lanxa kulezijeziso zomnotho ezetheswa eZimbabwe ngamazwe aphetsheya ezibangela ukuthi ilizwe lingenelisi ukuboleka imali eneleyo emabhanga omhlaba. Umongameli Mnangagwa bekhuluma amazwi lalamuhla emhlanganweni osaqhubeka eDubai lapho okuthe gwaqa amazwe ehlukeneyo ingcwethi lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kucutshungulwa kuphathelane lokuguquka komkhathi ezokulima lekusasa yamazwe la. Uqhubeke wathi eZimbabwe selilokudla okweneleyo njalo ngelinye lamazwe amabili kuphela elizilimela ingqoloyi okusezingeni eliphezulu osekubangele ukuthi lenelise ukuthengisela amanye amazwe kube lemisebenzi eminingi njalo impilo yabanengi emaphandleni ibengcono. Ukuhlaziya lolu daba lokunye ukukhulunywa ngumongameli Mnangagwa usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoxa lomnumzana Angliston Sibanda ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Singakhonona sikhulume into eziningi siphikisane ukuthi Jesu zenodo zikhona kumbe kazikho, kodwa singakhohlwa ukuthi ngomnyaka ngo-2021 isithunywa se-United Nations Special Rapporteur okuthiwa ngu-Alena Dohan wabhala umbiko i-report eyakhuluma yabeka kwacaca ukuthi izijeziso zenodo ezethulelwa eZimbabwe ziphambanisa njani ezomnotho weZimbabwe. Akula lizwe eselike lathuthuka lingaphansi kwezijeziso zomnotho. Wonke amazwe axabana lelizwe leMelika leNgilandi amazwe angasentshonalanga afakwe izijeziso zenotho ziyabe zisenzela ukuthi imkhonomi ozomnotho zingaqhubekeli phambili lelo lizwe liyehluleke ukuqhubeka bese kusithi abantu babe sebevuka bakwenzekele umvukela abantu bagenqula uhulumende kususela ngomnyaka ka-2001 kuze kube namhlanje iZimbabwe ibilokhu ingaphansi kwezijeziso zomnotho lezo kujongwe ukuthi ngoba ibandla lezanu-PF lanza uhlelo lokuthathela abelungu umhlabathi. Kanti njalo abantu suka sikhohle ukuthi impi yenkululeko yalwelwa ukuthi abantu bathathe umhlabathi. So nxa kungabale ama-sanctions, i-corruption iyangezeleleka. Kungaphinda kube le climate change, ukuhlupheka kwabantu makhaza kuyangezeleleka.
Kodwa uyavumelana laye yini uMongameli Mnangagwa ukuthi eleZimbabwe selilokudla okweneleyo njalo impilo yabantu emaphandleni isithuthukile?
Angithi nxa kubekwa ama-platform manje akekho uMongameli welizwe enyake ngimuzwe ekhuluma ukuthi elizweni lami kunzima kunje kunje kunje. So yena uMongameli uyabe ekhuluma ephethe ama-report lama statistics abe ewaphiwe yilabo abengatsha ezithile ezikhangela ngokudla lengatsha ugatsha lwezokulima. Yibo ababe bemnike engithi mina ngama statistics lawo awasebenzisayo. Kodwa kwesikhathi uthola ukuthi emaphandleni abantu khonoko akukhulumayo emaphandleni kakwenzakali kangako ngenxa yokuthi information ecorrect iyabe ingafikanga kuye. Kube sesithola ukuthi kuthiwa kule report ethiwa eZimbabwe Vulnerability Assessment yakhipha ukuthi abantu abaningi bayalamba kakhulu eZimbabwe. So kuthatha ukuthi kube le synchronization eyochwayisiso locubungulo lona lolo olwenhlanganiso ezizimeleyo kanye lolukahulumende ukwenzela ukuthi imbiko efika kumongameli ibe imbiko eqondileyo. So yilo uhlupho olukhona. Kodwa ke i-climate change ukuguquka kwezomkhathi kuphambanisa kakhulu inhlelo zokulima emaphandleni. Lonyaka kawukhanya ukukhanya ngani izulu nje kalikho sokuchile emasimini indlala izabhaga. Sokuqakathekile ukuthi ngabe kuyabanjiswana kulwisane lokuguquka komomo womkhathi lowo udlalwa abantu bafunde indlela zokulima ezintsha okuthiwa i-adaptation ukuze si sanelise ukuthi lanxa kunje sithole okokudla.
Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies obekhuluma ecingweni lo standekile emhlanga weStudio 7 ekwobulawayo. Amapolisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezine 3775 abetheswa icala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende endaweni ezijeneyo zelizwe ezigoqela eGwanda, eMaswingo, Karoi laseChipinge osekusolwe kakhulu zinhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu. Bathi njalo asebetholakala belecala yimthethwandaba bafika phose inkulungwane 985. Uhulumende uxotsha abantu laba emizini yabo esithi bazihlalisa kumbe bahlaliswa izigilamkhuba ngaphandle komthetho ngesikhathi sokwabiwa kutsha komhlabathi othathelwa abalimi abamhlophe. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isithumele amagqwetha endaweni ukuyaphathisa abantu laba lokuphikisa ukududulwa kwabo. Sixoxe uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lonobhala jikelele wenye yenhlanganiso ezisola lolu hlelo eye ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyadanisa okwenziwa ngohulumende ukubana ahlukuluze abantu bakhe ngalesi sikhathi izulu lisiyena izikolo zivuliwe ukuthi kuthiwa abantu banikezwa 48 hours ukuthi besuke bona bababona besakha. Ilizwe balibulele uma sithi umuntu ode seyakhile uma ukhangele impikitsha imizi edilizwayo. Kuyadanisa ngoba kuyabe sokubonisa ukuthi umuntu ode chiye eyakhele abantwana. Abantwana basala besedukweni. Ngibona ngazathi lokhu kutshengiswa i-insensitiveness yabantu abaphethe ngumramba tshina number 2.
Kodwa uhulumende uthi abantu laba bahlezi ngaphandle komthetho yikho nje ebadudula ebaxotsha kulezi ndawo.
Abantu laba abanye bebethela ekhansilini, abantu laba bebevota. So uhulumende ubekwazi ukuthi abantu laba bahlezi endaweni zonezi. Asikhulumi ngabantu abaleviki, asikhulumi ngabantu abakhaya. Sikhuluma ngabantu abaleminyaka edlula 20, abalabo 15, 30 years behlezi lapho. So uhulumende ngoba abantu laba sebemvotele yikho sebaxotsha abadingele indawo ngoba uhulumende uthi akuzange umuntu esuswe endaweni kongalandawo lapha yakhona. Umbuzo vele wonokhona yikuthi kade wabekelelani in the first place besakha endaweni yona le uma kuyikuthi indawo leyo ingafanelanga. So mbona ngazathi kuyikuxhwala kuyikuganga okwenziwa ngohulumende akulabuntu ukuthi izikolo zivuliwe kathesi. Uma ubasusa abantwana bona labo ususa abazali babo abantwana uthi bayenga.
Lina njengenhlanganiso yamalungelo kukhona yini elikwenzayo ukuphathisa abantu labo?
Eqinisweni bekungekho kodwa sesikwenzile. Kodwa besicabanga nje sike sahlala saxoxisana labanye abafowethu ukuthi uhulumende kube kuqakathekile ukuthi kuhanjiswe emthethweni ukuze into leyi imniswe. Awuxothi bantu bathathu badudule ungabanikanga indawo zokuthi behlala. So lokho sisazama ukuthi sixoxisane singaba lempumela yokuthi siyenze njani sizakuhlangana lamagqwetha ukuze kumiswe lento.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso ye ibheju likaZulu ubeqoqa icingweni le Studio 7. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezomhlabathi lokulima umnumzana Anxious Masuka ubengabambeke ecingweni kodwa umsekeli wakhe umnumzana Davis Marapira uthi uhulumende akabuyele emuva ngalolu hlelo. Abatsha abaningi abalabazali abasebenza phandle kwelizwe bathiwa sebengamahlongandlebe ngenxa yemali abayithunyelwa ngabazali. Abanye bayisebenzisa ukuya emacansini ukuthatha izidakamizwa lokunye kube njalo labayiphatha ngemfanelo. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Iningi labasakhulayo asebexhwalile babikwa beyibo abaqhuba imicimbi lapho okunathwa khona utshwala, kuthathwe izidakamizwa kanye lokuphatheka kwezocansi bebaningi abizwa ngokuthi ngamavuzu kumbe sex parties. Omunye osakhulayo osebenza labatsha elobhengula youth center koBulawayo, uQueen Phiri, uthi liqiniso ukuthi bakhona abasakhulayo asebeyizigilamkhuba abasebenzisa buchapha imali ethunyezwa ngabazali babo.
Mlongani wami mina olabazali bakhe abase diaspora and impilo ayiphilayo ngeyokuthi every weekend uyabe out lasendlini uya host ama parties and akula muntu umuntu omdala omkhangeleyo akula muntu oyabe emtshela ukukwenza. So vele umuntu onjalo akumelanga kanjani aphiwe imali kare sivele technology si advanced and abazali kungcono nxa kuyikuthi imali yeschool fees efunakalayo konke khonoko ama grocery abefunakala. Abazali bahle bayafake lesi ku-account yesikolo nxa kuligrosari bethumeze kunjalo kuligrosari and imali ingabuyi direct to umntwana.
UVirginia Magigwana ohlala eMpophoma koBulawayo uthi kuyethusa okwenziwa ngabanye abantwana abalabazali abasebenza phandle kwelizwe.
Ngaphakithi kulo mntwana owagcina exoshwa esikolo ethunyezwe le imali wathunyezela ifoni ama-tablet esafika isamanga lesi tablet umntwana lwana edownloada njengomntwana evele lezimali sakhe phelezi eziningi edownloada izinto ezingayenziyo zihamba lazo esesikole tshona evukelisa abanye efihle ifoni leyana yazi yinto embi ukuthi umntwana abe le mali edlulisileyo.
Abasakhulayo laba benza amavuzu parties angelanhlonipho kodwa uyakulandula lokhu omunye osakhulayo uBelieve Mthombeni olabazali abaleminyaka edlula emihlanu besebenza kwele Bilithani.
Yebo bengabe bekhona abakwenzayo kodwa isiko sonke mina abanye abazali bakhatshana kodwa bangathumela imali ngisebenzisa ngendlela efaneleyo. Kuloma mdala otshona ngivulele ilihlo ekhangela ukuthi angiyenzi kulima yini kodwa lokhu akutsho ukuthi la mali ngingasela okuyimali yokuzidlela phela.
Umnumzana Ndumiso Sibanda osebenza kwele South Africa uthi kuqakathekile ukuthi abasakhulayo abathunyelwa imali bayiphathe ngemfanelo.
Kuqakathekile ukuthi nabo laba abaseleyo xa sebethunyelwa ke izimali bazisebenzise ngezindlela ezilobuntu, indlela ezakhayo ukuze nalaba ababathumezela izimali bangaphatheki kabi ukuthi basebenza nzima besebenzele ukuthi abantu babo noma abafowabo badlalise izimali.
uDokotela Mbulisi Ndlovu ocubungula indaba zabasakhulayo njalo osebenza ekolitshini leLupane State University uthi ukutshabalala kwesiko lesintu ezimulini yikho sokudala uhlupho lolu ebantwaneni abaphiwa imali eningi ngabazali abasebenza kwamanye amazwe.
Khonokhana kwakukhona kudala ukuba le-extended family kwakusebenza ngoba kathesi asele ama-extended families umuntu lo muntu usebhekana lemoli yakhe kuphela. Akusela o-anti labomalume abaxwayisa abantwana. So mina nxa ngumzali ngingekho ekhaya ndidinga imali khona lephesheya. O-anti labomalume abaseleyo ngapha labo bazihlalela abasabheka ukuthi abantu abambona banjani. So kuliqiniso sibili ukuthi hhayi abantwana laba basala bodwa kabalayo i-maturity yokuthi imali zona imali yona leyo enkulu abathunyela abazali bayo bayisebenzise njani.
Kulabadabuka eZimbabwe abasuka elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni.
Ucwaningo olwenziwa yinhlanganiso ye-UNESCO le-UNICEF lwaveza ukuba abanye abantwana sebengamahlongandlebe ngenxa yokuthi abazali babo bahlala phandle kwelizwe. Lokhu kwenza ukuba benze umathanda. Kuleyinye njalo inhlanganiso ebona ngokwenzakala phakathi kukaZulu eZwandiri eyenza ucwaningo yathola ukuba isilinganiso sabantwanyana ababamba izisu bengawukhangelelanga sifika phose ikhulu elikhulwini 95%. Mele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
ELeZimbabwe lamuhla limanyane lamanye amazwe ukunanza usuku lwemisakazo olweWorld Radio Day. Kulabanye abakhonona ukuba uhulumende akanikeze amankampani azimeleyo amalayisensi okusakaza, loba nje eziqhenya ngokuthi usenikeze imisakazo yezabelo ama-community radio stations amalayisensi amaningi. Iningi lalimisakazo ikhanya ingedlelana lohulumende. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu ekobulawayo.
ELeZimbabwe libambisane leMelika lenhlanganiso yemisakazo yezabelo eZimbabwe Community Radio Stations ekunanzeni usuku olweWorld Radio Day. Umsakazi olodumo ozimele umnumzana John Masuku uyaluthakazelela usuku lolu loba ekhala ngokuniwa kwamacence nguhulumende.
Esikukhuthaza uhulumende ukuthi kahle anike wonke nje ama-community radio initiatives, ama-license, njalo abavumele ukuthi bafantise benze advertising ukuze labo bathole imali yokuphathisa kwindleko zabo.
Obona ngokusebenza kwemisakazo yezabelo emisa Zimbabwe unkosikazi Helen Sithole uthi abasuthiseki ngokoma kwesandla sikahulumende ekubapheni amacence lokuvula amagagasi.
Thina njenge organization yemisa siyajabula njalo siyathokoza nge-licensing eyaphiwa ama community radio stations. Ama community radio stations lokusebenza zelana lawo ubana sazise uZulu ngemthetho yaleli lizwe efana le Freedom of Information Act. Ayasiza njalo ukubana uZulu ohlala emaphandleni lapho okungelayo iconnectivity yama mobile networks labo bathole izindaba ezingabasiza.
Iningi labantu emakhaya balalela imisakazo yamazwe angomakhelwane. Lokhu uvezwa isakhamuzi senkayi eMbuma umnumzana Nkosi Khona Nkomo.
Ama-airwaves abantu so kwezinye isikhathi even ukukhuluma ngani ngama-TV vele kayibambi kahle ukuthi sikhatshana lesento. So the thing is ama-airwaves abantu kahle.
Abantu abahlala emadolobheni labo bathi kwesinye isikhathi umsakazo we-ZBC awubambi kuhle, bagcina bedanela ekubambeni imisakazo yaphandle kwelizwe etshiyeneyo egoqela iStudio 7. Isakhamuzi sakobulawa inkosikazi Lydia Ncube uthi ngabakuthakazeleli okwethulwa imisakazo yezabelo.
Thina lapha kobulawayo eZimbabwe siyabe sifuna ukuthi silalele lathi o-ZBC. I-ZBC phela ilokuthi ibambe ingabanga. Umntwana uyakwanisa ukuthi abe le-exam yakhe ukuthi ubabizwa esikolo u-minister of this ngubani, minister of this ngubani. Uyabe sehluleka kakwanisi kakwazi ngoba sejale ukuthi SABC yiyo ebambayo, i-TV yiyo ebambayo, thina apha ama-local ethu awabambi. Yoni lokali yefana ndibe sibe yazi abantwana bebekwazi.
Imisakazo yezabelo ayithandanga ukukhuluma ngenhlupho ababhekane nazo. Bethi kungabathathisela izichenqe abalazo kodwa bakhangelele ukuba uhulumende athambise isandla sakhe ekubapheni izichenqe lokuvula amagagasi. Elemelika liqhubhe umhlangano namuhla wabakhangelane lokwethula okunenye ebulenjini owe Creative Content Writers. Usuku lwalonyaka lunanzwa phansi kwesihloko esithi Radio a Century Informing, Entertaining and Educating. Imisakazo lokhu ithakazelelwa ngabanengi kakhulu emaphandleni. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Okwezomnotho. Ucwaningo olwenziwe yiZimbabwe Statistics Agency, ZimStat, ngomnyaka ka-2017 lwaveza ukuba phakathi kwabantu bonke abasebenzayo abafika phose kuyisilinganiso sokulikhulu ekhulwini i-96% ngabathengisa emgwaqweni. Emhlabeni wonke jikelele, inhlanganiso ye-International Labour Organization yenze olunye njalo uphenyo olwaveza ukuba inani labantu abasebenzayo liphose lifike kwisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe loNkosazana Lorraine Ndlovu okhokhela inhlanganiso ye-StreetNet International njalo leye Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations.
Impilo inzima kakhulu ebantwini abazisebenzela abanjengama street vendors abathengisayo emgwaqweni. Akula formula ukuthi umuntu angenzani ukuthi asurvive. Yikho nje ukuthi umuntu ekuseni nsuku zonke uyavuka angena emgwaqweni ethandaza ukuthi uzaphuma ephethe imali ezamncedisa yena lemuli yakhe. So kubuhlungu sibili ukuphila lokusebenza njenge-street vendor. Ngoba omunye uzathi ethembile ukuthi namhlanje ake ngihambe emphethe okuncane kokuthi siye kudlala abantwana abesethelekile abapolice e-council bafike babuthe lokho akuthekisayo aluze umuntu wenkosi. So indlela yokuthi abantu baphile baya emgwaqweni ngoba kungela msebenzi. Kakho umuntu ofuna ukuthona egijima njengempunzi. Umuntu lo muntu ufuna isithunzi sakhe esokuba ngumuntu lesithunzi sakhe sokuthi ahlonipheke. Kodwa ngenxa yobunzima bempilo abantu bayathengisa emgwaqweni. Akulala uthola uningi abalutholayo ngalezo mpahla.
Ye kulemthelo okumele bayihlawule phela ayamatheksi lapho manje bakubamba njani behlupheka
kakhulu. Kodwa kuyamangalisa ukuthi uzwe kuthiwa sebezathagethwa for i-tax. Kanti kuba lula ukuthi abantu batekswe babhadale leyo mthelo ye-tax nxa kuyikuthi bakhelwe indawo ezokusebenzela. Because lokho sikhuluma ukuthi akwakhiwa ama-markets. Ama-markets lapho kulamanzi khona, okuhlanzeke khona, okulama-toilets, okuzakwenza ukuthi labantu abafuna ukuthenga bayengena lapho. So ama-feature nekho engingakutsho. Ne street vending eZimbabwe. Iku street vending eZimbabwe vele kukompozile inye kunzima. Ikugijima kuphela umuntu engazi ukuthi ngivuka nje ekuseni ngizabuya la ngintambama. Kumbe liyatshona ilanga ngiseselazo lezo mpahla zabe ngizithengisayo kumbe ziyabe sezithethwe. Zithathwa kunjalo kakho o-accountayo. Ukuthi lezi mpahla esizithetheyo zingaka njalo zizabuyela kubanikazi kumbe zibuyele kubanikazi. Akula muntu okwaziyo ukuthi kwenzakalani ngalezo mpahla.
Lo ke nguNkosazana Lorraine Ndlovu okhokhela inhlanganiso ye-StreetNet International obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseMorocco. Idale le-Senate elemelika lize lapasisa umthetho wokuphathisa ele-Ukraine kunye lele-Israel ngemali edlula amadola angamabhiliyoni afika phose ikhulu $95 billion. Amalunga ebandla lama-Republicans bebefuna ukuthi limali iye kwele-Israel kuphela, kodwa amanye amalunga aleli bandla avota lamalunga ebandla lama-Democrats ukuze lomthetho upase. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Moringai.
ibhile ibona ngathi asokuzanceda ukuthi i-Israel Ukraine layo bathenge izinto ezizabanceda for their defense le protection yabo exactly for ilokho zen i-Ukraine ngoba bebesengela izikhali for now but ngantu asebencediwe.
Siyabona ukubana bakhona kade bengafuni ukuthi ele Ukraine lithole uncedo ikakhulu ama-Republicans. Ungathini wena lo?
Hayi, into yangikhona ngoba sesihambe ekhethweni kwa-2024 ye-presidential election. Siyakwazi ukuthi i-history kaZelensky lo-Trump ibingalunganga. And ukuthi i-Russia inqotshwe i-Ukraine is a big win for uMnumzana Biden. So it's very, very crucial. So ama-Republicans, I don't think in the House are going to pass this vote, but kuSenate isipasile.
Ye, manje nxa sikhangele khona okwenzakalayo khona le kwele Ukraine, ubona ngani imali le izaphathisa na ukuthi amabutho ele Ukraine anqube awe-Russia?
Yeah, vele yikho kade sesikubona in the past 3-4 months ukuthi i-Ukraine ibisitshayinsimbi basebethatha over back abo Crimea le Western Ukraine. So imali le ehambayo is actually going to be a morale booster and batshintsha u-general wabo. So ngiyabona ukuthi kuyaba sekuleyo refreshing ideas ukuthi banqobe njani.
Ye, siyabona njalo ukubana izikhali ikakhulu ama-missiles lamanye ama-bomba bekusekuthiwa asesilela. Ubona njani wena udaba lona?
Okwakhathesi, with all these armaments, ngizwe u-minister we-Germany ekhuluma ukuthi hayi kumele bafake i-production 24 hours babancwedi. And lapho sokubuye khona imali, I think basebele enough resources ezokuqedisa impi.
Umnumzana Tim Muringai ngolandela izombusazwe wele Melika. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, semfake imeseji yami khonapho kini, angazi ukuthi inkinga yini. Bengicela ubaba lowo owathi yena ufuna umongameli we-MRP uMqondisi Moyo afike kubo khonale ewanke. So manje kasakhulumanga iy'namba zakhe zefoni kumbe ze-WhatsApp, so sicela afake iy'namba zakhe ze-WhatsApp kumbe ezefoni ukuze uMqondisi Moyo aze azofika khonapho MRP.
Sanibonani, mina nginguThuba, nginguThuba Moyo. Mina ngikhulumela endabeni le eyaseGwanda ezwisa ubuhlungu obungaka. Okuxotshwa abantu ezindaweni, betshiselwa abantu izindlu. Abantu abakulelihlangene nezami, behlukana nezami bevotele elinye ibandla, ababona lizabasiza. Awukhama ukuthi livotele izanu, iqede litshisele izinto, ilixotshe ezindaweni, alinandawo zokuhlala manje. After 2 years manje ke makuvotwa, liyaphinda futhi nibuyele kuzanu. Livotele futhi kuzanu, ibuye futhi nitshisele izinto. Nivotele tshintshanini, abantu zamani ukuthi nike nitshintshe. Hlukane nezanu, izanu iyahluleka kudala. Yahluleka kudala izanu ukuthi uyenzele abantu izinto. Abantu bagcwele amazwe wonke, bagijima bedinga imisebenzi ngapha nangapha lokho libhizi ngezanu. Hlukananani nezanu abantu. Abantu kabahlukane nezanu, bebe nechange. Amanye amazwe ayabambisana, ayatshintsha indawo yabo esebenze. Nina ke, lokho nibhizi ngezanu, ngezanu. Hlukanani nezanu, abantu abadala hlukanani nezanu.
Kanjani kwaphana kwesitweni? Ya, mina ngembonge. Mina liyazibe xa kukhulunywa ngendaba leyi ezikolo eziphuma ku-0%. Ngithanda ukwelekelela khona phana ku-government ukubana i-government ngalesi sikhathi ama-business abasakhangelanga ngisho iy'ndaba zesikolo. Siyacela kunabaphathi asebe le minyaka eminingi kakhulu ezindaweni ikikhangelisise lolu daba. Ye, mina sekumathebelele lokho kodwa sikhathazelile. I-government ihlezi phezu kwezandla kulezi izindaba fundo. Siyacela elizame ukukhangela abantwana abafeyile. Amatesha akudala ayetshintshaniswa izindawo, umuntu ebemotha endaweni. Hawu, akelizame ukwenza ezinye izinto zichathe.
Studio 7 njani? But sowathi iy'ndawo zekuseni kathi sasazizwa, sala sivala iy'ndawo zekuseni. Sokusenzakalani manje? Sokuthulisekile.
into yonke nje ezimbabhe yonke yonke ivele is nothing, it's useless. Whatever loba yini xa ithithi yenza ayiphumeleli ngendlela ihambe rayithi, ayigcolisi kahle abantu, asikwazi nathi ngenzakalani. Sesibhalele amanje indaba ekuseni ma isenzeka nalezi team zozonke usuku asazitholi lezi lithingi zika-9 zika-11 asizikaze sizizwe kwenzakalani. Hayi, le nto yeyidodi leyo asikwazi kathi izimbabhe kathi vele abantu bakhona kanjani kathi into zakhona zonke aziphumelela zipasa zihambe everything.
Ngiyabonga sitsebenzi siyabingela. Wena angikheni sibanda umhlaziwa manga umhlaziwe zana kumele ube
iqolo isikhathi sesesidliwe ngumangoye sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.